Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 Mfumfu 2022 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezombusazwe eleMthwakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi libalisa imfuno zalo e-petition. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni kanye lemadolobheni. Kuthi lezifuyo lazo seziqalisile ukucuba ngokusela amadlelo. Kwezemidlalo sikhangela impumelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi waphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Ifandla lezombusazwe leMthakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi ebalisa imfuno zalo e-petition. Isicelo lesi esilesihloko esithi Petition on Acts of Terror Against My Party and Myself ibhalwe ngumkhokheli walelibandla uMnumzana Mqondisi Moyo eyiqondisela kuziphatha amandla zikahulumende, umanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC, kanye labo hulumende beleBhilithane lowelemelika. Incwadi le ipha imbali ejulileyo mayelana lesiphatho sikaMnangagwa kubandla le-MRP, le-MPR, lokhu elasungulwayo, kanye lezikhalazo zebandlaleli. Izikhalazo ezikuli-petition zibalisa ukukhululwa entolongweni kwamalunga ebandla e-MRP abathi abotshwa, agwetshwa, engelacala, ahlukunyezwa lokwethuselwa kwamalunga ebandla leli ngaye uMnangagwa, ukubuyiselwa eKami Prison kwalawo malunga asuswa khona esiwa eChikurubi Maximum Prison ukuyabhikela khona le lokunye. Sizweni uMnumzana Mqondisi Moyo esilandisela ngepetition yabo le.
Ngabhala le incwadi eyipetition siya kuye uMnangagwa lengatsha zonke ezakhe kuhulumende ezilokwenza le security sector yakhe.
Amazwe owathumele lezi ncwadi agoqela aphi?
Incwadi leyi ngibhale futhi njalo ngayikhopha to UK Parliament, to SADC, to AU, to African Court, to British Embassy, lakwezinye inhlanganiso esicabangela ukuthi zingaba lusizo kithi ukuthi sibabonise ukuthi umbulalo ngu-Emmerson Mnangagwa usephinda futhi amaqhinga asebenzisa ngomnyaka ka-1980 lapho babedlungiselela ukuthi bathumele umbhuqazwe kwelemandebeleni. Usephinda futhi ukuthi asebenzise amaqhinga akhe akudala ukuthetha iMthwakazi Republic Party ilezikhali. Kanti ngakwelinye icele okusenze sabhalela amazwe lawa o-Britain, sabhalela o-SADC labo-AU, sinanzelela ukuthi kungaba lesiga esenzakala eHarare sibonile kubo-Member of Parliament wasechitungwiza uJob Sikhala lo Thole laye engu-Member of Parliament we-TCC le-13 members we-TCC ezabotshwa enyatsime khona leMashonaland. Sibone i-UK ihlaba umkhosi ePhalamende yase-UK besola ngokubotshwa kukaJob Sikhala lo Sithole labanye babo. Sabona lezinye inhlanganiso ezigoqela ezamazwe omhlaba lawo zikusola lo. Kodwa kuyasidanisa ukuthi konke kwenzakala kwelikaMthwakazi, i-UK, o-United States of America lezinye inhlangano kazizwakali zikukhonde lokhu. Kubuye kusibisele futhi emuva khona ngale ngomnyaka ka-1982-87 Ambethumela umbhuqazo ukuthi Britain lamazwe njengabo America lezinye inhlanganiso zomhlaba zathula zakhangela eceleni okusibonisa umhlophe ukuthi konke lokhu bakwenza benanzelela ukuthi Britain yaphatheka kakhulu endabeni yegugura hundi ngoba yiyo eyabhadalela ama 106 North Korean instructors ayezabuya ezoqeqesha amabutho e 50 brigade ayezobulala amandebele angu 5000 atrainer kwelenyanga khona le emtare iBritain yasebenza isebenzisana le North Korea isebenzisana le government ye Zimbabwe ye ZANPF isebenzisana lamazwe njengabo Tanzania kusaphethe u Julius Nyerere
kungani uthumezele abangaphandle kwele Zimbabwe ubathumezela lincwadi ucela uncedo
kungakho ke sikhethe ukubhala lezi ncwadi ukuthi babe kwazi umhlaba ube kwazi ngoba silibandla elilwela inkululeko yamandebele silibandla elilwela ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sisodwa ngalokhu ngesilungu okuthiwa self determination ngalawo mazwi ke ngiyabonga abalaleli ukuthi siyimthwakazi Republic Party akulandaba bayasihlukumeza bayasibopha bayasibulala sizoqhubeka silwela inkululeko yethu njalo ukumtshela lokhu umnankagwa ngalolu gwalo akusho ukuthi siyamesaba kodwa sitshengisele ukuthi amachinga akhe onke abolileyo awasebenzise ngama early 80s ewasebenzisela izaphu lakathesi lathi siwabhekile njalo sithi ngalesi sikhathi ngasoze asebenze
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla lezombusazwe leMthwakazi Republic Party exoxa leStudio 7 ngocingo engenzansi yemandebeleni. iStudio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Believe Gawule elinye lamalunga ebandla leZanu PF njalo ongumcubunguli wezombusazwe esipha owakhe umbono mayelana lalolu daba.
Lapha sokela ngiyibona incwadi leyi. Abantu be-MRP le ka-president wakhona umqondisi moyo ukuthi njalo ikhotshelwe ifikiswe la kuze indawo kwabanye abatshiyeneyo kuhulumende lakuba le mahhofisi amele amazwe angaphandle engikuthanda ukuthi ngikutsho ukuthi lapha okukhona ukhala ngokuthi bona bayahlukuluzwa bayahlukuluzwa nguhulumende kodwa asiqalisele lapho ukuthi kanti ilizwe leZimbabwe lona lilizwe phela elilemthetho yalo ilizwe elilomthetho iZimbabwe ayisilo lizwe elingalamthetho njalo iZimbabwe ayimelanga iyekethise ukuba lomthetho eyiyo evikela ilizwe ukuze abantu baphile kuhle phakathi kwelizwe ungananzelela ukuthi abantu laba sokela bahlasela inkamba yamapholisa basebebotshwa okuyikho ukuthi ungakhangela ukuthi akula ukuthi abantu during broad daylight ba-attacke inkamba yamapholisa bese beyekelwa nje umthetho kube kuthiwa umthetho sokumele ufinyelele kibo abantu laba babotshwa-ke ngokunjalo indlela ukubhalela umongameli iindaba eziyizo eziyenziwe ngamakhothi ngezinye indlela sesitsho ukuthi yena uthi umongameli kangenele entweni zamakhothi amakhothi lawo azimele wodwa laphana asebenza ezimele wodwa ukwenzela ukuthi angatshelwa okukwenzwa ngezinye iy'ngatha zikahulumende ngezinye indlela amakhothi into abangayenza be-MRP yikuthi ba-aphile kumakhothi aphezulu kunye le-Supreme Court kumbe baya e-Supreme Court kumbe baya ku-Constitutional Court ngoba soko isekelo sombuso ilizwe lethu selile-Constitutional Court unqabule yinye indlela apho babona kodwa bangabanjwanga ngokusemthethweni ngokomthetho kabayi phezulu emakhothi aphezulu
umnumzana Believe Gawule umcubunguli wezombusazwe njalo engomunye wamalunga ebandla leZanu PF exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampaba fokembula
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni lemadolobheni kuthi lezifuyo lazo seziqalile ukucuba ngokusela amadlelo abaningi sebehlala insuku ezimbalwa bengela okuya ethunjini lokhu kulandela ukungani kwezulu kuhle ngomnyaka wokulima owedluleyo U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMatobo ezansi eMandebeleni nezinye zezakhamizi zemaphandleni ezikhala ezimathonsi ngoba iningi lemizi selilakho ukuhlala amalanga athile bengenelisi ukuthola okuya ngaphansi kwamakhala. Ukhansila kaWard 13 eKhezi esiqintini semaqhina uMnumzana Vincent Ndlovu uthi babhekane lendlala enkulu.
Hayi indlala enkulu mama, inkulu kakhulu indlala. Iyo kade vele sibe sizwa iSave the Children la esingani sithule so sokulobunzima obukhulu. Ngokukhuluma nje kathi kakakhona isikuba la ma-grains asafuneka abantu. They are promising a walk job.
Isakhamuzi seMaqhina Village, uMnumzana Freedom Moyo, uthi isomiso siyabusa emakhaya amaningi.
Hayi, inhlupho esibhekana nazo nje esigabeni yini idlala kuphela ebantwini. Njengoba lalisinceda ngemali lisinceda langenkukhu uyabona zafa indlala ngoba.
Unkosikazi sikhangele Mlalazi uthi indlala ihlasele loba beledamu emaqhina.
Saba sibhekane lokuthi kunje kuwomile esigabeni saba sikhala ukuthi ama-project singavulela ama-project nje singabantu bangomama amanye ama-project amayo angasebenziyo saba sifisa ukubana singancediswa ngawo sikwanisa ukubana singalima singafuna ukulima ngoba sikhala yondenye i-project elapha nedamu ilezihlahla but abiyele lefensi kodwa ayila bakhangeleli bakhe.
Esinye isakhamuzi seKhezi uMnumzana Ernest Hlongwane uthi indlala iyahlaba emakhaya.
Iyahlaba mama isisilimazile. Ye, angazi singancediswa njani ngoba ukudla yikho esingalakho khona lapha egumeni. Yebo mama.
UMnumzana Dumisani Masuku isakhamuzi seMaphisa uthi ukudla kuyadula ezitolo akuthengeki.
Hayi indlala is too much phakathina kwabantu. Akula ngenye indlela kula way out because lezi mali once uthi uyezitolo into ziyadula ziphezulu. So sidinga uncedo kathesi so ukudala uba singaphiwa loma yiphi into ngingasiza abantu esilandelayo.
Esinye isakhamuzi seMatobo uMnumzana Gibson Zulu uchaze ukuba iningi seliphila ngamanzi.
Indlala mama ya lapha kumangosi eziko kunzima kakhulu besikhangele sikhangele uhulumende ukuthi mhlawumbe angasincedisa sekukubi imuli vele eziningi zilala zingadlanga sesiphila ngamanzi.
Umphathintambo wentuthuko yezabelo i-public service labour and social welfare uMnumzana July Moyo uthi isomiso sikhona ezweni njalo uhulumende uzanceda iziqinti ezingamachumi amahlanu lambili kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zizanceda iziqinti eziyisifica minwe mibili.
38% of our population is now in need of food and we normally, even in the best of years, there are some pockets of Zimbabwe where we have to give people food. And this year it has gone up a little bit from 27% the previous year to 38%. And we do vulnerability assessment, which is a cooperation between government and cooperating partners, including USAID, since I'm talking to Voice of America, and we arrive at scientific figures of what needs to be done. There is a geographic assessment of areas which are more in need than others.
Emizameni yokumelana lendlala, uhulumende ubeke imali engamabhiliyoni ayisifica munemunye yamadola akuleli ekutholiseni iziqinti ezidlula amachumi amahlanu 52. Uncedo lokudla phakathi kweziqinti eziphose zibe zinkulungwane ezimbili 1958 kulandela ucwaningo lokusiza uZulu ngokudla olwenziwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Lo nyaka uhulumende ubike ukuba uzabhadalela indleko yokuthenga ukudla ezigabeni ezaba lesivuno esihle ukuze atholise okungela nhlawulo abazakwabela ukudla abaseziqintini ezihlaselwe yindlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaphisa ngingu-Anastasia Ndlovu.
Namlela mshweshwe
namlela nampa bafube ngula
namlela ndwandwe
namlela
ndwandwe.
Anastasia Ndlovu lapha besethulela udaba ngendlala etholakalayo kulezi nsuku eMathebeleland. Okwakhathesi besikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abathoba munwe munye engozini yokudubuka okwenzakala emzini ongenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe kwele island namhla ekuseni kubika amapholisa alelo lizwe. Kulimele abantu abathoba minwe mibili kulesi sehlakalo abahle bagijinyiselwa esibhedlela. Amakhulu lamakhulu abantu kwele Philippines bebegcwele emgwaqweni betshengisela njalo besola umbuso kamongameli Ferdinand Marcos Jr. Namhla bekunanzwa insuku ezilikhulu uMarcos angena embusweni, abantu besithi akalalutho asethe walwenza ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abantu laba bebethwele amagwaliba abelotshwe amazwi okusola uMarcos besithi kabone ukukwenza ngoba abantu bayadubeka. Okwamanje wothi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Thembeni Moyo ophila ngokudobha impahla esezilahliwe abesezithengisa njalo ekwinhlanganiso ebona ngalo msebenzi e-West Pickers kobulawayo. Usichasisela ngengxaki abesifazana ababhekana lazo kulo msebenzi.
Yebo, kukhona ubunzima esihlangana labo emsebenzini ikakhulu kobomama ngoba laphana kuhlangene abafana abasebancane obaba nabomama. Ngakho obaba masisebenza ikakhulu masisebenzela endaweni lana okuthiwa yi-LSB eziningi e-Richmond ngale kuba le-violent ebakhona. Bakhona abafana bakwenza ukuthi bayathathela umama. Kuningi nje ukulimala okuthize ikakhulu kobomama ngoba uzabe kufuqa, uzabe kuthathela, uzabe ekuthethisa. Then sebesithi ngapha ezindlini emalokishini yifesi ama-challenges kakhulu kulaba abasebenza ku-city council. Labana abantu babe beqhashiwe kodwa labo bengathola lapho kulezibi khona basebezifuna. So bazobe kutshela ukuthi wena ungathathi. Kusoseba nokuphikisana ukuthi wena angithi uqhashiwe mina angikhatshangwa lami ngizama ukusizana imuli. So kuba lokungazwisisani ukuthi bagcina labo besiba violently ukukuthathela bengakuthola bayakuthathela. So kwakathesi sebesisingani sesivikelekile through i-programme esayifakelwa ngobaba uMaphosa e-West Pickers ngoba even ngile inform yami lawe uyabe gqoke okwakhe kwe-City Council bagcina bebona ukuthi hayi laba ngabantu esincedisana labo.
Uyenelisa yini ukuthi ubhadalele indleko zomdeni ngemali oyitholayo kulo msebenzi?
Hayi, ama-prizes angkhona mancane ikakhulu ithina eblawe lapha sile company A1 ethengayo u-track. That company ama-detections akhe asuka ebe maningi kakhulu uze ngoba uzatshelwa ngama-company papers lani o-taxi at the end up ugcine sebe kuthengela nge-30 cent, that which is imalana ake i-220 pound. So i-220 pound package ayi kugcine sesiba yimali engayinelisi ukuthi lawe ubhadale ama-renters, ufundise abantwana, wenze ngoba imalana futhi iyabe ngengekho in form of i-cash, iyabe ikuswayipe. Izahlala ebhenki uzuyithole ngemva kwenyanga, ngemva kwe-3 weeks, and iyabe isiwile and iyabe isekhadini uze uyethola i-cash. Ama-renters ibhadala nge-cash, abantwana kwabe kufunakala i-cash, uthenge ukudla layo nge-swipe iyabe ingavumi, iyabe ifuna i-cash. Lokuthi komele ngiyilungisisa amaphepha awe-tax, ngiyadobha mina izifo. So kumele ngitshele ngokuthi kumele ngi-tax for i-government ile yenzuzelayo ekumele iyithole khona lapho. Ayi, kusuka kungikhulile ngoba izafuna iteksi igovernment kodwa ayikaze iconcede emsebenzini esiwenzayo. Nethemba iwest picker ukuwurecycle ngeyinye umnotho ongasivusele elizwe lethu ukuthi liyenelizelayo ukuvuka lakhe i-gold mine. Kodwa kabakaze beke bekhangelisise ngoba singakhangela yena utracker esimthengiselayo amagabhethu, ama-recycle bottings ethu. Ule profitable enkulu ngoba amagabha lana uyawarecycle to make other things ezisebenzayo futhi again ikakhulu njengama water pipes akuplumber izindlu asuka ku from komarabona lawa esazisakayo ama buckets cheese imiganu lokunye okungamaparts okungena endlini izinto njengabo TV stoves kusuka again kuzinto ezisirecycle sena uzagcina la esekutshela ukuthi mina ngiyezisebenzi ngikhatshile imachinery to repair machinery iyadula lokhu nalokhu so ngwendlela ukuthi uyabe ungelalwazi oluning ugcina uzuvuma ukuthi umnike ngephezene leyo engacaciki ugcina wena uzuhaya the transport ikuze ikuhambisele i-staff sakho ekhampanini. Those guys abemotors bahaye bafuna i-cash wena ngale uyabe usulindile iswipe. Inkinga esihlangana layo kuma banki i-government eyasiyehlisela wona onjengapho women's bank o-empower bank basuke befune izibambiso ezinkulu ezisikhulelayo ngoba mina lapha engikhona ngiyabe ngirenta umachinery uyabe unida 1,000 to 1.5 US ukuze uzofika eZimbabwe. Ngiyabe ngiyithethe ngaphi that is such amount ngoba mina ngizabe ngiphiwe i-£220 in swipe ngoba kathesi kunje i-EMA ingafika ingantula ngibuthelele endlini ngiyabotshwa. Iyanjela ukuthi i-EMA iyanjela ukuthi awulayo imvume ukuthi ubuthelele khona la.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Thembeni Moyo esixoxe laye ekobulawayo. Asidibane njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo lwabesifazana lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazana abasebenza nzima ukuzithuthukisa. Kuhlelo liphuma le ndaba lithone le ndaba asizeni ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuliviki.
Linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni induna yasendaba zinduna. Umbuzo wami wokuqala ngasitela ukuthi usunjani kwezempilo lapho siyakhumbula ukuthi wahamba eNgilandi ungezwa kuhle indaba yamehlo. Usunjani kodwa kathesi?
Hayi ngendaba yamehlo hayi sowuhanjiwe sengiphilile madoda sengiqinile. Fena isibhedlela asikanikezi complete discharge kodwa as far as stability and health wise hayi kukhona. Really, I'm not fit and strong. I was at the review just on this Friday gone. So, but I'll be looking at them with one thing, isn't it? Just that official discharge.
Manje ukhangelele ukuthi ungaphenduka yini eZimbabwe khona okungani akumanga kuhle njalo kwakungani bakuthwalisa nzima abakahulumende lamacala esabona bekwetheswa wona. Ungasela ukuthi ukhangelele na ubuyela eZimbabwe?
Akula question mark at all. IZimbabwe likhaya lami, intaba zinduna likhaya lami. Nxa kule mpi kumele ngihlasele impi yakhona ngisentaba zinduna. Ukuhamba emazweni landali akukho kithi lokho. Ayikho induna engenze into enjalo. No, mina ngiyabuya eZimbabwe banganikeza i-discharge kube njani njani. Laba abafisa ukuthi basethese amacala lani. Ngokwabo siza kukhangela ngesikhathi sakhona.
Nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani? Kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze?
kunenge okufanele ukuthi ngabe mhlawumbe kuyalungiswa njengoba sesikhangela ukhetho lolo olubuyayo. Ngingaqala phezulu lapho baba ngithi hayi number 1 umahlaba ezulu mela hlangane ukuthi sibe lamaparties amanengi kwelakithi angathi amakhanda ayachisa angathi thina sizazi ukuthi singobani angathi asikwazi ukuthi sifisane into engene phakathi kwethu angathi umuntu waphosa isichitha phakathi kwethu yiko ke inqala phezulu ngokuthi ama political parties kakhulu kwelakithi mele ahlangane mele kube le forum esinxusa bonke nje abakhokheli baba parties atshene kwelakithi sithi gwaqa bahlangane sikhulume ngelizwe elilodwa elilodwa then sesingathi sesilunga nje kancane kodwa lakho sibamba lelo siyakwazi ukuthi silesizwe sakithi esingale ezansi la somele sihlangane khona lezansi sikhulume ngelizwe elilodwa kodwa kakhulu nyabe ngikhusela abasekhaya ukuthi bakhumbuze abangale ezansi eGoli ukuthi baregister uma right to vote baregister laphana la kuba vota khona phana totally independent of uzek totally independent of uhulumende kwakithi akudingi ukuthi sicele imvumo kumuntu ngalelo kodwa ukwenza khonoko ukuthi ba register imkhonto ethize sabe sihlomile
lowe bekungumnumzana Felix Nhlahla yamangwe ndiweni induna yasendaba zenduna ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye lilale.
Sibonga uChris Gande lapha ngohlelo lwakhe liphuma lendaba lichone lendaba. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwapi amaqembu akhangelelwe ukudlala kusasa.
Sokumele abambe aqinye amaqembu omdlalo wenguqu adlalela isikhathi sezulu eseCastle the Premier Soccer League. Umncintiswano ususuke phezulu ngale kwengalane yemiklomelo usufika kulawo asemsileni aselwela ukuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Amaqembu ale miklomelo ephansi kwamashumi amathathu lanhlanu athi Iyada, Cranbourne Bullets, Cape United, ZPC Kariba, Tenex, Harare City, Bulawayo City, Lewawa yiwo aselwisa ukuthi engaphunyulwa isesiya esigabeni sikaDivision 1 umnyaka ozayo. Iwawa yiyo esemfuleni ile mihlomelo engamashumi amabili kuphela. Emidlalweni edlalwe namhlanje iHarare City ibe nguthikelo bhanqa 1-1 leNkezi. IZFC Kariba yatshaya iManica Diamonds 3-0 kwathi iBulawayo City yanqoba iBulawayo Chiefs 1-0. Amaqembu akuDivision 1 athi ele Green Fuel, Simba Bora, Shesham Lewange asemelele ukungena esigabeni saphezulu esePSL ukuthatha izikhundla zalawo ayabe esehluleke ukuthola imihlomelo eneleyo yokuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Eyakusasa yona imidlalo imi kanje. I-Chicken Inn inikelana le-Highlanders eBarberfield. I-Triangle idlala le-Yada eKipo.
Sibonga uPJ ngokusipha indaba zenguqu ezenzakala kuliviki. Kundaba ezisanda kungena namhla ibandla lezanu PF belisenza ukhetho lokukhetha amalunga amatsha e-Central Committee. Umphathintambo wezemali uMthuli Ncube ukhethwe okwakuqala kulokho kwangena kubandla lezanu PF njalo lo mnumzana Chinga Dube lo Judith Ncube umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo abanye abanqobileyo nguCharles Chiponda Eliphas Mashaba Constance Ndlovu Mabutho Moyo Godfrey Magumba Joseph Chuma Obert Msindo lo Alderman David Ndlovu sasi lugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.